sesihlangalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kulemizamo empilweni yakhe, kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayefi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Tamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela ephakeme njalo ngendlela e-responsible, ngoba izenzo ezingela kukhaliphe ezinjengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani, bemenzeni futhi ngokubona kwenu?
Udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa nguye owaphumelela kukhetho odlulileyo. Siyazi ukuthi abantu abahulumende labakuzanu bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo, ofana nakhonokho okwenza ukuthi kugcine kubule abantu abangu-7 mhlaka-1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani, ebathuma ngaliphi njalo abatshele ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lowo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani, ngoba ziningi izinto eziphumayo senzakala uhulumende athi kakwazi. Khathesi uPresident Mnangagwa ukuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhlaka 1 August mbani, kukanti-ke kungumsebenzi wakhe ukuthi lokho.